just as I expected. Utshwala byangiflobhisa utshwala 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 byangiflobhisa utshwala 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 byangiflobhisa yasizolungidlela yonke imali enginayo utshwala 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 byangiflobhisa utshwala 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 byangiflobhisa utshwala 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 byangiflobhisa yasizolungidlela yonke imali enginayo utshwala vuke ngibala amaphepha besine plan namaqhema sikhathanise yokuthenga sisukuboshi sienga sithola amahle amahesi for ukulapha le stress siswenkele sifresh. Aye, enkwarini safika, bekufasile bengiwa, lana kholi wakuliwa, sabalinda bafika, yenza buhlinza kwanyiwa, ngase ngiflaka ngisimisa, ngase ngiduka ngumajida. Into nje ngifollowa lo small, ngamvalela kwikhona, ngambekela wakhola, wanguyisela kwaqonda, kanti ungibamba kumqondo, ngamncikisa ngebona, akashonisi shuthi mina ngiyabona. Then sibuyele ngaphakathi, hamba ngikhukhumela ngini ngivuke ngalesakazi. Akhomba khumbayo lapho imina kuphela okhokhayo, akhombe nobholoko kodwa imina kuphela ophuzayo. Athi amashita ayavaya, zinja zami ngayifaka, ngisaqhubeka ngisaphaka, ngahluleka ngalala. Wasidalela ifoni ne-wallet maqede wavaya, manje ngikhokhe ngishirenta kunayo indawo yokulala. Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, yasizolungidlela yonke imali enginayo, utshwala. Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa.
Rasphuza sengivusa ngilele tafleni ngimnika ikadi nephini ngisaswipe kafunayo kusho esigubhu ngilele ngikankwamathekeni utshwala bugcwele ngiphaphame ngivusa omnini wethaveli ethi angiboni sengisele ngedwa ish hey.
Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, yasizolungidlela yonke imali enginayo, utshwala. Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, yasizolungidlela yonke imali enginayo, utshwala. Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, yasizolungidlela yonke imali enginayo utshwala. Yes, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, utshwala, utshwala, utshwala byangiflobhisa, yasizolungidlela yonke imali enginayo utshwala.
Utshwala umflobhisile, utshwala umflobhisile.